Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngiyona liviki lamuhla ube lomhlangano edolobheni leBeijing labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaza ukuthi batshale imali zabo ekhaya.
IZimbabwe ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leChina njalo leChina ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leZimbabwe and silobudlelwane obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko.
AbeZimbabwe abahlala eBrithani bakhuza umhlola phezu kokubulawa kowesifazana ovela ePlumtree nkosazana Zanele Sibanda obikwa egwaze ngowesilisa obethandana layo mnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo.
Umntwana ovela esigabeni khona kanye esesibuthana ngaphansi kwendlu umbimba emzini wakwaMakholo nawayesanda kufika lapha eNgilandi la ezozama ukuthi azamele abantwana ube nabantwana bakababili umunye le 2 years umunye le 9 years.
Inhlanganiso yeZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa kulungisa amagetsi edamu leKariba sehlile kakhulu safika ku 8.3% ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uqhube umhlangano edolobheni leBeijing eChina labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaze ukuthi batshale imali yabo ekhaya. Ukhangelele ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngolwesithathu kusiya ngolwesihlanu kuyona liviki. Ingcitshi esithi eleChina lincindezela abantu eZimbabwe lisephula amalungelo abo. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubikwa echasisele abeZimbabwe abahlala eChina inhlelo zentuthuko eziqhutshwa nguhulumende wakhe. Wasedinga le mbono yabo yokuthi bengaphathe kanjani ukuthuthukisa ilizwe. Usuke eZimbabwe ngolwesine kuvike edluleyo ngemva kokuloba enkundleni yebulenjini beinternet ukuthi uhambo lwakhe lweChina ngolokuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe lawo mabili. Uthe eZimbabwe lilakho ukuthola usizo kwezamabhizimusi ezokulima lokutshalwa kwemali kuleli. Kusasa umongameli Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana lomongameli Xi Jinping walelo lizwe. Usethekelele inkampani yamasotsha eNanjing Army Command College lapho afundela khona umsebenzi webutho ngomnyaka ka-1964 laseWan Province lapho okulenkampani ye BYD Auto Company elungisa imitshina yokwakha imigwaqo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leChina ngabukalethi okubambekayo kuleli ngoba eleChina lifuna ukuthatha inotho kuleli lingalethi okubonakalayo. Enye yalezi ngcweti esebenza lenhlanganiso yeMagamba Network ngumnumzana Charles Nyoni.
IZimbabwe njengelizwe alilalutho lulutholayo ebudlelwaneni esinabo neChina nxa sesikhangela ukusebenza kwabo abakwenzayo nokuphatha kwabo abakwenzayo abantwana bakaZulu lapha kwalese Zimbabwe. Ubudlelwane beZimbabwe loChina buncedisa nje uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa ukuthi batshontshe imali njalo bathole ukubenefitha befaka imali ezikhwameni.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcweti esebenza lenhlanganiso yeDemocratic Platform for Development umnumzana Stephen Chuma.
AmaChina babuya ngobunengi isikhathi esiningi bagcwele indawo zonke ilizwe lonke. Kodwa kulabantu abasebenza izisebenzi zamaChina ezilapha eZimbabwe ezisebenza emakhampanini amaChina kakhulu emamayini ngoba amaChina amaningi ainveste kumamayini.
Umnumzana Bhekinkosi Sibanda owenhlanganiso yeCommunity Solutions Zimbabwe uthi ukuzima ukuba leZimbabwe libe lobudlelwano obuqinilelwe leChina esithi lifundiswa kuphela ukwephula amalungelo kaZulu.
Ngolimi lwesimanje singathina lokwenzisana Yena njengo mphakathi sibili ukuthi singazisi ukuthi yiphi inzuzo esiyithola khona. Uzathola ukuthi iphosile kakhulu ngoba emsebenzini yamaChina uzathola ukuthi abantu abasebenza khona ngabala mpahla yokusebenzisa efaneleyo, protective clothing ekugqoka. Abesifazi nabahlukuluzwa gender based violence and sexual harassment igcwele kumakhampani zamaChina.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule kodwa iStudio 7 ixhumane lomsekeli wezanupf umnumzana Thethi Ncubeni othi eleZimbabwe lithola okuningi kwele China.
IZimbabwe ilobudlelwano obuhle kakhulu leChina, njalo ubudlelwano beZimbabwe leChina busegcekeni ukuthi mutually beneficial. IZimbabwe ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leChina, njalo leChina ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leZimbabwe. And silobudlelwano obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko, lapho iChina eyayisincedisa khona ukuthi sikhuphe uhulumende yoncindozelo, uhulumende wecolonialism iRhodesia.
Amazwe aweAfrika aza kuthi gwaqa kule China emhlanganweni weAfrica China Forum. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elawula nguhulumende weZimbabwe loweZambia ukubona okwenzakala edamu leCariba eZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa ukulungisa amagetsi kulelo idamu sehlile kakhulu safika phansi kwechumi ekhulwini 8.3% ngenxa yesomiso. Ngalesi sikhathi nyakenye idamu leli lali lamandla okulungisa amanzi ayisilinganiso amagetsi ayisilinganiso songamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26%. Amanzi la asetshenziswa ngamazo amabili okulungisa amandla kagetsi. Inkampani elungisa amagetsi eZambia eZesco yethule umbiko othi ilakho ukuvala isitishi sayo samagetsi eseCariba mhla ka-14 kuye nalinyanga. Isitishi seCariba silungisa amagetsi ayisilinganiso singamachumi amabili ekhulwini i-20% yamagetsi wonke alungiswa elizweni. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya inkinga ukuthi nxa iCariba ingathi iyavalwa kancane khathesi iwange kema power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuzabahlupha. Yikho kwakuqakathekele ukuthi iBulawayo power station iHarare power station le Munyathi zibe zi-on standby kwenzela ukuthi zincedise nxa eCariba kungaba le nkinga. Ikhathethi vele hayi also business laba akuzahlupha.
Ukuna kwezulu lonyaka kungaphathisa naku lolu dumo.
Ya, uthi sikhafte kuhle ukuthi amanzi asetshenziswa iCariba, iCariba dam avela ngale kumhlubo lwami e-Angola e-DRC kalani lezulu elinangapha, kodwa ngabe futhi bona kuzoba nezulu elingcono kusadek engxenye batsho nje sebekhuma nje ngey'ndawo zakhona. Kodwa engikubonayo nxa izulu izakwa khona kodwa lili litshwane kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangelisa amadamu ethu balungise imiduli yakhona ama-water harvesting ngesikhiwa singathi i-water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana zakuna kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi khathesi ngisikhangelisa ukuthi amademeti akhona ekala nhlabathi eningi imiduli yakhona iqinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahleka.
Sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi, njalo ekhuthaza abasebenza bezimele ukuthi baphathisane lohulumende. Libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe.
Into ikhona ukuthi ye imithelo kumbama licenses ama-independent power producers balawo alitshumi kula angu-10 kusiya ngaphambili ambalwa. Kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise izesa nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yezesa ziba njengohulumende ziyacontrolwa. Yikho abaningi bakhona bathi hhayi akwaboni ukuthi nxa bangathi baqale imicimbicimbi yabo yokulungisa amagetsi ngamanzi kumbe ngelanga imali abayinikwa igesa ingaba imali engabancedi. Yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekele banike imvumo yokucharge ama rates ama tariffs imali ekemfike novulekile open market charging okwakhathesi kawusize kuncede lude ngoba sinyaze banike ama IPP ama license alitshumi balikhulu nxa ama tariffs yekhona econtrola ngukhulumende ngokuthi akusize kuncede lude.
Mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungulezo umnotho njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions khomaliso ube secingweni le-Studio 7. AbeZimbabwe abahlala eBhilithane bakhuza umhlola phezu kokubulawa kwesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sibanda obikwa egwazwe ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo. Ababili laba bebehlala edolobheni leGloucester ekhonale eBhilithane. Umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyangalombili 28. Umsolwa yena omiswe enkantolo ngeviki edluleyo ubele minyaka engamachumi amabili lambili 32. Izihlobo labangane bomufi baphakathi kokudinga imali yokuthwala isidumbu ukuze siyebekwa ekhaya. Untungamli Nkomo owe-Studio 7 uxoxela omunye wabaphatheke kulokhu umnumzana Difa Dube.
Untombazana lo ngumntwana ovela esigabeni sakombimba esigabeni khona kanye esesibutsana ngaphansi kwenduna umbimba emzini wakomakholo okungumdeni abantu esiyakheleneyo njalo esihleli ndawonye khona lePlumtree. Kwasethusa kakhulu lokubaba uNkomo umntwana wayesanda kufika lapha eNgland la ezozama ukuthi azamele abantwana njengomuntu ubekade esase ngumuntu omutsha ube labantwana bakababili umntwana omunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Isidumbu likhangelele ukuthi sithwalwe nini sisiya ekhaya.
Kusasenzima kithi ama-funds ukuthi singenza njani ukwenzela ukuthi senelise ukuthi siphakamise isidumbu lesi sikhambise ekhaya. Ngoba imali nxa sikhangela imali mhlawumbe ezingafunakala ukuthi isidumbu sisuke lapha sikhanjiswe ekhaya siyabe sikhuluma ngemali esuka lapha kubo 11,000 zisiya kubo 12,000 pound. Okuyimali eningi kakhulu nxa sesiqathanisa nakuma-rands kuya kuyimali edlula 200,000 rands. So imali esiyidinga naleyo sisazama ukuthi sicele ebanganeni ngoba umntwana obesanda kufika ubengakajoyini akukabila lutho obekade selijoyinile kulaa society kade ijoyinile okuyinto eyenza ukuthi sikhale kakhulu kuzulu wakithi wonke ukuthi abantu bakithi abasondele bazame ukuthi bazosincedisa sibone ukuthi senelise ukuthi umntwana simthathe simbuyisele ekhaya ngoba njengoba echiye elabantwana nje kungaba nzima kakhulu ukuthi nxa engabekwa ngapha kuleli lizwe nxa kungathiwa mhlawumbe imali asatholakali igcine sebekwe ngapha kungabe nzima kakhulu ngoba abantwana labo bayabe bemdinga ukuthi babone ukuthi umama wethu ulele lapha.
Kukhona yini ongakuxwayisa abantwana beZimbabwe ikakhulu abahlala kwamanye amazwe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Engingakutsho babuNkomo ukuthi angixwayise kakhulu ebantwaneni bakithi noma ngabe silisa noma ngabe sifazana ukuthi nxa kungabe kukhona ama disagreements phakathi kwabantu bobabili abazame ukuthi bathole abantu abadala abakhona lapha ukuthi bazame ukuthi babalamule noma bazame ukuthi babaxazulele inhlupho zabo ezila ababe bekhangelane nazo ngoba esikhathini esiningi abantu nxa bezama ukuthi bazixazulule inhlupho zabo bebodwa akuvamanga ukuthi babe lesixazululo masinya kodwa ke bengathola omunye umuntu ongafika abe yimediator phakathi kwabo ayenelise ukuthi abaxazulule kuba lula ukuthi into yabo ibe nesisombululo. Okokugcina engingakutsho wabomkomo ukuthi besicela kakhulu ukuthi abantu bakithi abasizwele ngale problem esikhangelane layo. Besicela ukuthi ababesenelisa bengaxhumana lami lapha la kunombolo zami zocingo ezithi +44 78 656 7 9977. Mpinde njali nombolo zami 0044 78 656 7 9977. Nxa bekhona abafisa ukuthola ukuthi mhlawumbe kusahamba njani la yonke imininingwane lokuthi abafisa ukulekelela ukuthi bengancedisa njani noma bafuna ukuthi badonate njalo sivulele GoFundMe.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona ngale eBhilithane. Abahlali bechinoyi abalichumilane bakhululiwe namuhla entolongweni ngemali yesibambiso yebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga. Babotshwe ngenyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphatheka emhlanganweni ngenjongo yokubangela udlakela. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abameleyo omanyano weZimbabwe Lawyers for Human Rights, wona athi phakathi kwabakhululiweyo kulomnumzana Roland Houghton owayelilunga ledalela ephalamende emele iCariba oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa last year galolunye 79. Lokhu kwenzakala amalunga ebandla le-TCC awabotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC labalela ilungelo loluntu belokhu bevalelwe emajele ehlukeneyo, njalo amagqwetha abamelayo esithi abakatholi imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso eyebail. Kusenjalo amapholisa athi kusobala ukuthi umnumzana Happy Mochitsiva owebandla le-TCC usebalekile kulandela icala aletheswayo elokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 oyisihlobo lonkosikazi wakhe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshela iStudio 7 ukuthi sebedinge umnumzana Chitsiva yena omela iGlenview edalela ephalamende endaweni ezimbala lapho ayake ahlale khona kodwa abamfumani. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zelizweni le-Indonesia zidinga osakhulayo leminyaka elithumi lane 14 oyisizalwane seFrance onyamalale kumalanga ayisithiyangalombili edluleyo ngemva kokukhwela intaba ye-Mount Batukaru engeyinye yezimbili ezinkulu kulesi sihlenge osakhulayo lo wayekukhefu lelomdeni wakhe, kubika abezindaba abe-AFP. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eTunisia lamuhla ivumele umongameli Kais Saied walelo lizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo olokudinga umongameli endawonye lomnumzana Zohair Mokhajau lomnumzana Ayakhi Zamel, kodwa abasebenza lomnumzana Zamel bathi amapholisa ambophile namuhla esithi uqilibezele lapho eveza ukuthi yiziphi iziphathamandla ezibalulekileyo ezimsekelayo ukuthi ancintise kulolu khetho. Kwezempilakahle, uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempilakahle World Health Organization uthi umkhuhlane woqhuqho owemalaria ulokhu uludubo kuleli, ngakho kufanele abantu bahlale beqaphele bezivikela kuwo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wemalaria ubikwa uyiwo ohamba phambili elizweni, njalo ulakho ukuhlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu i-5 million, futhi uyiwo oba labantu abangamachumi amane ekhulwini 40% abafinyelela ezibhedlela besiya kwelatshwa. Lokhu kuvezwe ngabe World Health Organization besebenzelana lohulumende weZimbabwe osekubangele ukuba abezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kulo umkhuhlane. Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Mandla Mvundla ongu-epidemiology and disease control officer kobulawayo kugatsha lukahulumende lwezempilakahle uchaza kabanzi ngomkhuhlane woqhuqho imalaria.
Umkhuhlane obangelwa lijemus elomhlobo weparasite. So igems leli eliyiparasite lise kuma mosquitoes. Ama mosquitoes awumhlobo othile, female anopheles mosquitoes eziyabe zilomkhuhlane lowo. Imosquito le iyahamba iyeluma umuntu ibisifaka igcikwane leliyana iparasite emuntwini kumbe egazini lomuntu.
UDokotela Vundla uchasisa izibonelo zemalaria.
Ama signs lama symptoms esanisuthi siwathole i-temperature, i-fever kumbe uqhuqho, i-headache, then ukudinwa kakhulu, then kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi ube lamafit because of malaria, kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi umthambiso wakho ube very dark, kwesinye isikhathi amehlo akho ayenelisa ukuthi abe yellow, then kwesinye isikhathi uyehle ukuthi uphefumule kuhle, kwesinye isikhathi just ukuphunguba weak umuntu simbone esecambalele laphana sidingeswele ukuthi kuhambe njani.
Uqhubeke wathi umkhuhlane wemalaria ulakho ukuthatha umphefumulo womuntu kodwa uyelapheka njalo uyavikeleka. Udokotela Mvundla usekhuthaze abantu ukuthi bezivikele bengakayi endaweni ezilomkhuhlane wemalaria umnyaka wonke.
Ungaphuzelwa ukuthi welatshwe, kuba yingozi kakhulu. Ungabona vele umuntu esefika sokuthi usefitha kumbe sengumuntu ongasayenelisi ukuthi akhulume, umkhuhlane lo uyabe usu-complicated, usudamaja ama-organs phakathi, uyadamaja isibindi, udamaja ama-kidneys, even i-brain. Yikho sithola ukuthi umkhuhlane lo uba yingozi nxa uvery severe lanxa kuyukuthi uphuzelwe ukuthi welatshwe.
Isakhamuzi seJambesi eWanje unkosikazi Fikile Mudimba ubonga uhlelo lukahulumende lokuba limukisa ngemalaria isikhathi sonke kanye lokubapha amambule eminyane.
Umango wakithi uleminyane ebangela imalaria, ngakho isikhathi esiningi uhulumende uyancedisa ekuvikeleni ukubamba imalaria ngenhlelo ezehlukeneyo. Kunsuku ezedlule bebehamba befeza umuthi obulala iminyane ngoba thina isihlupha umnyaka uze uqale uzuye phela.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Febinkiwane othenga ethengisa inhlazi eBinga ubika ukuba uhlala ezivikele ukubamba imalaria. Imalaria yelatshwa ngamaphilisi abalisa iatamezin, ichloroquine, leprimaquine. Kodwa emhlabeni jikelele sekusiba lodubo lokuthi amaphilisi la awasasebenzi kuhle osekudale ukuba abe-WHO balimukise uzulu ngokusebenzisa kuhle imithi yokuvikela imalaria lokuphuma lolwazi olutsha lokwelapha lomkhuhlane. EZimbabwe imalaria ibikwa ihlasela kakhulu emathebeleland north, emashonaland central, emashonaland east lemashingo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imalaria ihlupha sonke isikhathi kodwa ngesikhathi sezulu yikho lapho ehlupha khona kakhulu kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kwekankwenkwezi. Odokotela bathi umuntu engaphuzelwa ukwelatshwa imalaria ulakho ukulahlekelwa ngumphefumulo ngoba icina ibulala izitho zomzimba ezibalisa izinso, isibindi, ingqondo, njalo uyabe esesehluleka lokukhuluma eseqhatsha. Sebekhuthaze uzulu ukuba azivikele andubane aye kuzigaba zelizwe ezihamba phambili ngokuhlaselwa yimalaria. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
UZulu eMelika namhlanje unanza usuku lwezisebenzi olwe-Labour Day. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke ngomvulo wakuqala kampandula lwasungulwa ngenhloso yokuthakazelela impumelelo elethwa izisebenzi eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Donald Trump lokankosikazi Kamala Harris eyokhetho lokudinga umongameli weMelika ikhangelelwe ukuhlangana labakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi ngesikhathi kunanzwa lolu suku. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika, umnumzana Washington Jamela.
I-Labour Day ilusuku oluqakathekile kakhulu kuleli lizwe kusukela kudala, noma nje mhlawumbe abancane bengasaliqakathekisi ngendlela eyiyo, kodwa i-Labour Day iholiday enkulu kakhulu kuleli lizwe.
Sikhangela imbali yalo luvela ngaphi?
Imbali yalo ivela lusuke kudala, lufana lalolo esinalo olukwamanye amazwe oluka May 1. So lapha eMelika balo usuku lwaSeptember 1st luyi-Labour Day yabo ngapha. Imandla yokuqala kaSeptember isuka kuma-union afonywa kudala lapha bezama ukuthi banikeze abasebenzi usuku lokuphumula So lulu suku olukhathekile ngaleso sikhathi bekusebenza kakhulu phela emasekthari ukukhumbula Ncube. So uthola usuku lokuphumula bekuyinto eqhathekile kakhulu.
Sibona amacele wonke omabili ama Democrats lama Republicans namhlanje ezama ukukhankasa kuma union aqhakathika kanganani ama union kukhetho luka mongameli.
Ama unions aqhakathekile kakhulu kupolitiki yase eMelika ikakhulu kwibandla le Democratic Party. E Democratic Party inobu union obuthile inokuqakathekisa abasebenzi ngathi ngendlela le collective bargaining eyinto engani inokubalekelwa ngama Republicans ngoba beyifanisa ikakhulu nesi socialism phakathi ngesikhathi sokhetho bonke bagijima bagcwala indawo yonke bezama ukuthola ama endorsements avela kuma unions nabakhokheli babo le support ngoba eminyakeni edlule noma nje kungani akusafani nakudala eminyakeni edlule bekuthi ungathola iendorsement evela kwi-union bonke abangamalunga aleyo union bavele bakuvotele.
Mnumzana Washington Jamela isizalwane seleZimbabwe esesihlala eMelika ubesecingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo esilithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 siyabingelela. Sidlulisa amazwenjuthuzo engozini zomgwaqo eziyehla kakhulu ku-N1 kwabaya e-South Africa. Kuhlungu kakhulu ebantwini bakithi lokho kwenzakalayo. Sithi imdeni yawo ijuthuzeke balale ngoxolo. Nabonga umasenga lapha kobulawayo iphumule emadonkeni.
Salubonani balandeli bakastudio 7 lonke siyalibingelela lonke nje lapho elikhona ngezindawo okhulumayo ngodube kwele Botswana hayi inalokhu okwenzakala eZimbabwe hayi sokubuhlungu kakhulu ngoba abantu sigcwele emazweni lapha kathesi abantu bayakhala egoli kuyabotshwana but kwakuthiwa abantu bahanjiselwa amapasipoti adura abantu babutshwa eZimbabwe kulamsebenzi sesigcwele emazweni awu bakithi awu siyalicela babusi bethu akilizama ukuthi lilungise lungisanini sibili izinto zilunge nxa kusehlule hayi kusina kudedelwana nxa into sisehlula sibili uyazama ukuthi ubize abanye bekuncedisa akhona ukuthi ucine vele usuyisikhokho hayi hayi ngoba ukuba isikhokho vele akunceda into zingahambi abantwana sebekucela iganga lonke sesisebenza amadonki abantu eBotswana sisebenza izinja zabantu eBotswana sisebenza konke lapha sesibhubhula la masimu abantu singabantu abafundileyo sinje hayi thina njengabakodube vele asikufuni lokhu ma
mthakazi omuhle ngabeli njani basakazi bamabahle ake sizwe lapha lombiko owayezana ukuthi bawubeka kanjani umbiko okuthi abantu abana-60 years kumele bathathe umhlalaphansi kwizisebenzi zikahulumeni especially emaphoyiseni nakumasosha laphana so ukwenza kanjani lokho uhulumeni ukuthi la bantu bathathe umhlalaphansi masebena-60 kanti-ke kwayena uhulumeni lo ebhentshini lakhe abantu laba amakhehla nezalukazi nje wabengawuthathi bona umhlalaphansi.
Lawo bekungamazwi enu labalaleli bethu esithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasebenzisa yona leyo nombolo +12024650318 nxa lifuna ukuthunyezela inhlelo zethu nsuku zonke. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula udaba lokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu. Ubona abathi kwenziwa mahlayana besithi bancitshwa imvumo yokukhulula ngemali yesibambiso e-bail ngabomo. Sikhangele ebezikhokhela umongameli Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni we-China Africa Forum kuyona le iviki. Okwakhathesi umuli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.